voti qhakathekile kakhulu ngenxa yokuqala lilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezulu komnyaka we18 kubana bevote ke bekhetha uhulumende abamfunayo. Okwesibili uqhakathekile ngeyokuba diaspora yiyo encedisayo indaba yomkhonomi weZimbabwe. Angezake lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu kusemthethweni weSADC le-African Union protocol on elections ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yiyo sithi ngama-electoral best practices ngesingizi okufanele ke elandelwe.
Kodwa abezanu bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana laboMelika leBhilithane, ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekileyo akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ulenkinga lamazwe akhona ngale, hayi khona ke labantu ke beZimbabwe. E-South Africa sila ma-sanctions ke ngendaba ye-South Africa, so kufanele ukuthi siye abantu be-South Africa bevunyelwe ukuvota, bonke abantu bayavunyelwe kubana be-South Africa. So angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulongazwana kwakhe labanye ohulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota.
Ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama-statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba, kukhona yini okunye elikwenzayo?
Ye, esikwenzayo kakhulu ukuba le engagement ngeviki edlule esibhalele ke e-Southern African Development Committee ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke yama-reforms, ikakhulu indaba ye-diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangelele ukubana fanele liprotectwe njalo silungisise kuma-reforms. Okwesibili sibhalele Addis Ababa e-Ethiopia ku-African Union ukubana ke silungisise indaba yokubana ke kube lama-reforms ikakhulu ilungelo ke labantu base-diaspora ukubana bevote. Lokhu sikwenza yikho ke kathe kufanele siye kuma-meeting esawayenza, singaphiwa ke amathuba yi-secretariat esilungisenele layo ukubana ke sibonane labe-SADC African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ma-reforms ngenxa yokubana kithi sibone qhakathekile ukubana ke bekhona ukubana ukhetho ke lungabi contested. Okokugcina njalo ke si-engeja ke lamanye ama-partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengamaZimbabweni salilungelo sokubana ke sisebenzise okusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe.